kunje nje amalayini amafutha alokho esiye esanda ngoba ungananzeka namhlanje njengoba ngikhuluma nje edorobheni ngangaphambanisi kule garaji elilodwa elilefuel lelele mpophoma okuthiwa liphuma amanye amagaraji wonke awala dizili awala petrol so khonokho yikho okunye okuhluphayo ngoba abantu basemzileni khonapha kuyathelwa amafuel amabhasi lawo esikhane ukuthi abe ngabezuma kholawo asesiwa malutshwana ngoba amaningi angikhona asesiya ngiyabona adinga amafutha ba amafutha kafikanga kodwa uyananzela ukuthi ey'ntweni eziningi abantu abaningi bagcina begada ama-private cars alawo futhi abantu sebelengile ngikhuluma nje ngibakhangele kwaba balengile ezidengeleni lapho singami khonapho siphinde sikhangele futhi ukuthi kulohlupho lwempuphu kulezi nsuku ezimbabwe kule mpuphu okwathiza okwathembisa ukuthi izaba khona impuphu i-subsidized le yama-$50 but okwenzakalayo ukuthi impuphu ingaveli ibe khona ezitolwa ngazi ukuthi ithathwa ngobani zayibona ukuthi igcwele phandle emgwaqweni iyakuthi idura abantu bayathi befuna ama-$80 ama-$70 wayelisi bona beyithenga ama-$50 phakathi laphandle okubangela ukuthi abantu bacine kwesinye isikhathi bethole nzima ngenxa yokuthi yabo sehluleka lokuthenga lapho kuhlala khona engavekela kula muntu oyithengisayo laphandle ucina siyathenga nedila yabo-110 yabo-120
pho kuthiwa amanye ama-uniform athengiswa ezitaladini achiphile kumbe impuphu ethengiswa phandle ichiphile kwenza kube ngcono yini
ole mali othwele imali ngasikhuluma ngemali seke sikhuluma ngebhondi kumbe le imali entsha le wathiwa i-ZimDollar nxa ubambe i-hard currency kungcono ngoba uyenelisa ukuthi uzikhethele ukuthi angahamba ngemsikeni ngemakethe lapha edorobheni ifike ntobhadoba ama-prize akhona abethiye angcono kulalawo nxa usuyaswayipa sinkwa uyakwanisa ukuthi usithole ne-$13 nxa ule cash kodwa nxa usuyaswayipha isinkwa uswayipha emashopu la amanye ama-supermarket siyi-$80 so yiwumehluko engathi ngiyawufanisa nalowo
khona ukuzuza imali lokhu kulukhuni yini iy'ndondo zinjani namhla emabhanga
emabhanga ungafika ebhanga izolo ngengathi mbhoda ngashayisana nabantu sebelele sebelayinile e-post office belayine entambama ukuthi ngisekubeyemele imali yanamuhla so khona ukuyana lokhu kuluhlupho ikhona ibhange elilodwa engingathi ngapho sengilitshayela ihlombe lapha engiyangilibone kobulawayo i-CBZ ikakhulu le ku-5 Street lo-10,000 bakutshela ukuthi ufika before 8 ungafika ngo-7 ungafika ngo-8 o'clock exactly bakunika ikhadi lakho bakunike imali yakho ngoba ngeviki bakunika $300 usihambela nxakuyukuthi le mali yakho kuthi ngivela abantu ezimbabwe abalamali so umuntu uyakunika 300 because uyabe usuphose waqeda okuyimali kadivele usuthi uyakukhangela so bayakunika 300 ngeviki nxa uthethe ngomvulo usuzaphenduka ngomunye umvulo xa uthethe ngolwesibili usuyaphenduka ngolunye isibili futhi ngcono amanye kulesi ngundengunde uyafika ekuseni ukuthi ufikile ubone sokula bantu abangu-20 phambi kwakho uzokuthi abafike kudala so abantu bagcina bengela mali bayabuyela bengela mali nxa uthiwa abalulegwatola i-$50
intengo yempahla
akula lutho olwehlayo akuthiwa likuyaqansa ungavele ungantu akuba lehungahunga lokuthi izisebenzi zikahulumende ziyafakelwa amasenti ambalwa kuhle kulale kutshintshwa amaprayizi kusiyavuka ekuseni sokutshintshile namhlanje into engigayela i-interbank rate ibifika u-$17 30 isuke ku-$16 so i-black market iyabe ifika bo-$27 isuke ko-$24 so vele kakula kutshintsha na ukutshintsha kwakhona ukuthi kuyake kutshintshe amafiga but udubo luya lusanda